ongenzakala ukuthi liza reduce udubo lolu ngoba owuningi esikuthengayo khathesi sikuthenga e-South Africa up to about 65% yama-imports ethu sithenga e-South Africa. So kuza kunceda ukuthi sibe ne-currency esingathi i-currency e-stable, i-currency etholakala lula ukuthi abantu bethola i-currency le e-South Africa, kodwa akuqeda udubo lwemali. Udubo lwemali lapha eZimbabwe luzaqedwa nxa kuyukuthi i-economy isiqalise ukusebenza above 60% i-manufacturing nama-exports.
Sike saxoxa lo msekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube othi yena ukuze ilizwe leZimbabwe lingene kumanyano we-Rand Union kumele liqale libe le mali yalo yona engekhoyo. Ubona ngani lokhu kuzakhuthaza na uhulumende ukuthi adinge indlela yokubana kube le dola leZimbabwe?
Ungabakhuthaza sikele ukuthi badinge indlela leyo, kodwa okumele basebenze ukuthi wenzakale ukuthi abantu babe nethemba ku-currency ezabuya eZimbabwe. Udubo esinalo khathesi yikuthi abantu abanathemba nama-economy managers esilawo uhulumende esinaye khathesi ukuthi uzavuselela izinto. Yikho ukubona abantu zalo ukuthi zikhonde, yikho ukubona kule three tier pricing ikungabi nethemba ku-currency esiyisebenzisayo. So okumele kwenzakale yikuthi kumele kube nama-confidence building measures uhulumende azawasebenzisa ukuthi abantu babe nethemba fikile ena ukuthi i-currency esizayisebenzisa kusukela khathesi i-currency e-stable, i-currency esingathi esekelwe ngamanye ama-currency anjengerandi. Xa ithemba leli lingekhoyo ebantwini, ngibona njengalo inhlelo zabo zonke ziyathabalala.
Sike sezwa abanye besithi udubo lokusilela kwemali emabhanga lungani luba nganeno, kodwa ngakwelinye icele sisizwa kuthiwa kwamanye amadolobho amancane afana leGwanda amafutha emota i-petrol ayisekho. Kungakuhamba njani?
Ubhodabhoda eHarare lapha emalanga adleleyo uhlanganisela izolo bengibona futhi ukuthi amafutha awemota awaqalisa ukuthi asilele amagaraji bebengafuni ukusebenzi ama-electronic payments iswayipu kumbe i-ecocash kumbe i-telecash bebefuna i-cash kuphela lapho esithole amafutha emota khona. So sitho ukuthi sinedubo esinalo elokuthi into azihambe kuhle kwi-economy yethu. Yikho esiwukhangelele ukuthi uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi engenza njani ukuthi into ezivele amafutha emota zingasimeli ngoba uzezothi intengo zamanye ama-products zikhwele.